kumele isisekelo sombuso silandele ngendlela vele okumele silandele ngayo. Njalo futhi khonokho aseke kwenza bona njengohulumende sebakhetha icabinet entsha lopresident omutsha, kusho ukuthi vele lokho beyizani yona liyani esiyaziyo eyayivele ikhokhelwa umgqazi, ngoba khonokho kwakumele kwenzakale ekupheleni kwama-elections ka-2013. Kwakumele kuvele kwenzakale khonokho ukuthi ku-implemente wonke ama-reforms ayo avele akhona esisekelweni. Njalo abantu bezimbabwe kabacele ukuziyambi ziyambi ukuthi ama-reforms abe khona, kumele kube khona ngoba kuvele ngokuwumthetho kusemthethweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngakolunye uhlangothi uthi uzimisele ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kambe kungenzeka yini lokhu nxa uhulumende engasaguqulanga imithetho ephathelane lokhetho?
Imithetho imele iguqulwe ngoba vele yikho kukhangelelwe ngabantu beZimbabwe. Nxa beqinisile ukuthi kona khona ukhetho olulandelayo kumele wonke umuntu ebe khululekile avote ngendlela afisa ukuvota ngayo, imithetho kumele bayiguqule. Njalo thina abantu beZimbabwe salunga kakhulu, abantu bayayenza intando yabo phezu kwethu kodwa bekwazi ukuthi kumele kuyini okumele kwenzakale. So konke kusezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi leyo mthetho nxa ingaguqulwanga kumele bakwazi ukuthi inyathelo abayithatha bathatha liphi inyathelo, ngoba sesidiniwe vele kasisakufuni khonokho ukuthi sibe sitshele ukuthi siyenzeni. Ngaba umuntu oyedwa ebantwini abaningi kangaka eZimbabwe, umuntu oyedwa abefuna ukwenza intando yakhe ebantwini, imithetho leyo kumele ibe khona ezayenza ukuthi wonke umuntu akhululeke avote ekhululeke. Loko kuqala kona lokhu amasosha kumele abuyele emabharakeni ayehlala phansi amelele kuphela ukuthi kuyakuliwa ikhona ukuthi ukubona amasosha ephongunqume ebantwini kungalasizathu sokuthi banqume. Solokhuyana yikwethusela abantu imithetho yonke nale vele eyenza abantu bangavoti ngokukhululekileyo vele kumele ilungiswe. Lokhu akukhulumayo ngokwakhe kusebantwini beZimbabwe, kusezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Njalo asikudingi ukuthi sibe sitele imithetho ngomuntu ohlezi endlini yakhe hlezi kuhle asitshele ukuthi uzakwenza lokhu thina kuyithi abantu esivikekayo. Yikho ngisithi kusebantwini beZimbabwe ukuthi bazakuthi kakhulokhu akukhulumayo. Njalo sibone ukuthi vele kabalaqiniso ngo-president ukhulume into nomunye la uthanda ukukhuluma akhulume yakhe into. Thina sibona khonokho upresident akhuluma ngakho ukuthi wonke umuntu uzayikhethela ekhululekile ukuthi uzakulungisa njani.
Ukhona yiphi imithetho elikhuluma ngayo Mandlovu nxa lisithi lifuna imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe?
Ungananzelela ukuthi isikhathi esiningi umuntu weZimbabwe kumele avote ekhululekile, kodwa ungananzelela ukuthi abantu emakhaya bayatshelwa ukuthi yenzani so, batshelwe yonke into yokwenza bangavoti be intando yabo, bevota izinduna zingenele ekhethweni, yonke into izinduna zibe phambili. Abantu bethushwe batshele ukuthi kona khona lina vele lingekele ukuvota liyabonakala ukuthi kalivotanga. Sifuna wonke umuntu avote ekhululekile, wonke umuntu angabi lo muntu otshela umuntu ukuthi vele kunjani kumele ayenzeni, wonke umuntu ayevota ngendlela amele avote ngayo. Njalo iminengi imithetho ephathelane lokhetho engahanjiswa kuhle eZimbabwe. Uzafica ukuthi abantu i-intimidation nale esikhuluma ngayo ekuqala ukuthi abantu kumele bangethuselwa ngokuthi uvotela bani, umuntu azihambele ekhethweni enjani ekhululekile, yikho esikufunayo ukuthi kwenzakale khona. Njalo thi abantu uyakwazi ukuthi abantu kathesi kwavota kwaba le mithetho emele ibe khona kwavota, ngemva kokuvota izinto ezazimele zilungiswe ku-constitution azizange zibe khona. Khonokhuyana kwenza abantu vele bangafisi lokuvota ngoba babe bekwazi ukuthi into esiyivotelayo vele kayinjani kayini. So yikho sifisa ukuthi kakulungiswe konke khona lokhu okumele kulungiswe okusesisekelweni sombuso welizwe ukuthi abantu kumele bavote bekhululeke kangakanani.